Ushame namhlanje ubuze ethi ungathenjiswa na ukuthi laba abaphathe intambo uhulumende ngabasoze basihlukuluze amasocha angavikelwa njani isisekelo sombuso ukuthi bengayami kwizombusazwe isisekelo sombuso esilaso okwakhathesi silama service kumbe ama executive commission lezi zingatsha zamapolisa amasocha labo mantshingilani bemajele siyazi futhi kulalabo abasebenza okufihlekileyo iCIO abangavezwa esiseleni sombuso lokho kunika isimo sokucacacaca okungalunganga nanzelisisa ukuthi ama service commission alo umnu usihlalo oyedwa nje uchair we public service commission kuyadanisa ukuthi kungani amandla wonke anikezwe umuntu oyedwa kufanele amandla la aphungulwe sizacho ngokwelamana kwezombusazwe siyazi ukuthi amapolisa amasocha labo mantshingilane bemajele bavele bathi bakhonza yona iZANU PF kuphela lokho kuluhlazo ngoba bafanele basebenzele wena mina lozulu wonke jikelele hachi iZANU PF kuphela kuqakathekile ukuthi isisekelo sombuso sichasise ukuthi laba abafuna ukuncintisana ezombuso kabachiyane lokwesibutho isipolisa kumbe okwamajele sike sithi fahla umbuzo wokuqala ochasisa ukuthi ingatsha lezi zikahulumende mazilungisiswe i-article 13 nesivumelana ifanele ibekwe esiseleni sombuso ukwenzela phela ukuthi laba bonke abafuna ezombusazwe bachiyene lesibutho kumbe isipolisa.